program leyo ukuthi sizama ukuraise awareness kubontanga ukuthi kukhona ayi siyeshisa inani labantu abathatha izidakamizwa njengamachurch sizinele phezulu kube yithi esiqalisayo because amayethu lawa asemachurch ethu so it's easier kulula kakhulu ukuthi thina sibathole ngoba kakhona emasontweni then thina njengezimo ziphethenalini silama i-structures kuma-areas esisebenzela yiyo labo bakhangelele ukuthi babele yinhlelo zoku-raise awareness kuma-areas abo on i-drug abuse njenga emalangeni lapha emashumi amayeko emashumi bakhangelele ukuthi babele awareness campaign yabo but indlela abayenza ngazo yinyeke ukuthi khonkhona bafinyelele lamayethu bazwisisa ngendlela eziyitfo njengokuthi bona baplana ukuba le kwi-sports gallery i-sport tournament so i-tournament yena le bakhangelele ukuthi ba-raise awareness bakhulume labanye intanga ngokubi kwama-drugs so i-cathetic esikwenzayo zinhlelo nje eziqhubekela phambili ngezigaba ngezigaba
inhlelo lezi ziyaphumelela yini ziyafeza injongo yazo njalo likubona ngani lokho
owakhathesi angeke sathi ukuthi kuyaphumelela yini ngoba yinto esisanda yiqalisa anti so I'm sure ama-results khona ezaphuma ngokuya but esikwenzayo ukuthi sesizamile ukufinyelela kubontanga esili-access kibo kuma-areas ethu ngokuya ngesikhathi singabe sesinama-results athanje ukuthi hhayi inhlelo leziyasebenza and hayi azisebenzi
kodwa balamukela njani bona labo abasakhulayo bakhanya belesifiso yini sokulalela umbiko wenu
esesike sakhuluma labo bakhanya into yakhona bayizifikahlike but uhlupho nje ukuthi kwesinye isikhathi vele abanye sihlangana labo ngabantu asebe-already into it and ukuthi lizisane labantu abanjalo it's a process I saw one day thing, but hayi bona besefike sahlangana labayo bakhona abalakho ukuzwisisa
phakathi kwalabo bantu abaningi yibaphi ngabafana kumbe ngamankazana
abaningi bangikhuluma ngabafana ikakhulu abafana yibo abaningi amankazana akhona nje but babitshane yike sibalinganisele abafana kathi abafana yibo abaningi bangikhulu
lilazo ezinye yini inhlelo ezingayisizo zokufola emgwaqweni ezokukhulumisana labo mathupha
ezinye inhlelo esilazo yukuthi silama kulabantu esebenza lapo ama-referral partners ukuthi abanye sibabonayo ukuthi lokhu kungaphezulu wethu then we-refere to ama-institutions esibona ngani bengabancedisa like for i-counseling even abanye abafundisi esebenza labo befin-trained ukwenza i-counseling so labo also refere to ama-pastors esebenza labo to get counseling besides ukukhankasa emgwaqweni but we have ama-counseling sessions then lawona la ama-referral partners to endaweni lapho abangathola khona usizo.